So we see card descend about VOA in the valley.
Lami ngibonge uthando noGawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elinga livuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abajelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
UZulu sele ebambe ongaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo ikhabhinethi ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lomzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kukhabhinethi.
Okunye okudanise abanye kukhabhinethi le yikuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zemandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane kukhabhinethi. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista kanti bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanup f abawinayo emathebeleland.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcinisihlalo bamakomiti ekhansili abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukutshaye indiva lokhu.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abajelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Ngibona ngani ikuzama ukuthi into enziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola, angithi? So asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall. Kwatholakala ukuthi uSenator Councilor uSodolobo uDavid Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi nyoseqanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondars. Ama-secondars abantu abasekelayo. Kwatholakala ama-secondars. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisi amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu, bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa kukhethwa. Uthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo, amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu, behlulekile ukufaka wabo umuntu, sebeqamba amanga bethi besithi kuthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokhu khonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcinisihlalo bamakomiti, kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khonokho okuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi kalisilo qiniso, lokhu ikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo umsebenzi umsebenzi ohlelekileyo umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu amfisi afise ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokhu alisilo qiniso, njalo into esikhuthaza ukuthi nxa kuke kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga isolo lapho okungamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirota esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulomeya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni seMandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
Davis Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizikhethele umeya lo-deputy mayor. UCoulthard kakula muntu one-problem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColdade engakangeni uyasunga esongela ikhansili esongela icorruption engakangeni. Konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawa. Uyakwazi ukuthi amakhansila abengawe MDCCC yena la MDCCC sonqayela esehlasela amakhansila ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize amakhansila ethu ngowezano. Hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili thina silokudanga njengobulawayo, asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokhu kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uColdade abe ngumeya bese kuthi kilo olandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi, hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo Edwini silabo sikhululekile moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu, kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuzasihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, kufanele bayicele imvumo ngakho konke okwenzakalayo eHarare. Kanti thina besicabanga ukuthi ngabantu esizabe sibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asela control over these people, sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube big ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi, kabala power yakho. Mina ngibe lobaba uJustin Ndabeni ngingu-deputy wakhe. Thina we-executive mayor, we are above ama-town clerks, we are above ama-directors. Singela minister futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors, okwakhe uColdade yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakho iklinika ayi-officiator, so umsebenzi wabo uzafanana nje lamakhansila. Dashwaye kuthiwa ngu-councilor mayor. Ngala power enganani, even amathenda lawa engizwa bethi bazawarivesa, kunzima ukuwarivesa. They can just review them, bawareviwe kodwa awuwakhansili ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So ikhansili ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hhayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hhayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, nokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi. labathengisayo bengagcwala indawo yonke
kuzaqhubeka kulukhulu ngoba kathesi uminister nguye ocontrolayo ama-provincial council ngithemba njengobana izano bezingenele bebodwa uminister sezasebenza labo inconjunction nabo.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo waba ngukhansila ekubandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Uzulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kulakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Mthuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukulakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwe umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy bonaphana ozasebenza lomthuli okuthiwa ngukhula Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lomama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancexhasisana ngezomnotho lezetourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngitsho le-constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abathabi abathanda ukusebenza lezihlobo zabo kuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sekhume wacamula i-constitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini ikhabhinethi le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumente?
Ikhabhinethi le inkulu, ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary, ngabe zihlanganisiwe? Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa ikhabhinethi. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala bacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, socially and otherwise iguquke, hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi ikhabhinethi le inqele njalo iphungufaka idobha abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweans siqalise i-new election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election usuzabona sebesenza ubugweregwere sebefaka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho siya khona kumnyama.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje okunye okudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka izabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Methuseli Moyo utshele iStudio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobunengi abezana uPF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile iCabinet kaPresident ngathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla kodwa abaningi ngibethu minister abaningi abanye baphindukile njengominister bebekhona abadala kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basoze benelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli Ncube kufinance lapha. Kungabe kunzima ye kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani. Loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominister njengakade bevele bekhona. Kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintshovane olungaba khona mbolungaswela ngalo. Futhi sicho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani i-freedom enganani ukuthi ba-implement bebenze lokho ababona abantu abanganceda ilizwe ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration so-ke kuza kubonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo khala kubana hayi kungani ube ngabhekanga khonale ungathini nalo
ye ungabheka iCabinet yes abanye bathi abantu bathule ndibalutshwane kuCabinet kodwa uphinde ubheke indlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminister andu ekhetha weparty yakhe abawinileyo so bavele balutshwane abezana uPF abawina eMathuland njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakhona sokuba ngominister kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo so kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa i-limited choice ube ngela bantu abaningi so ubekhetha kubona ababakhona yebo ye abantu bengakhonona kodwa ayikhali iprovinsi enjengobulawayo anti iZANU-PF yaphuma le 0 out of 12 so-ke kutho ukuthi akula muntu wezanu okade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka yikho-ke okudala khona ukuklapha kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona ama-minister sikhuluma ngomthuli Ncube sikhulume Thembiso Nyoni, Edgar Moyo, abangama full cabinet ministers abafakileyo. Yikho ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama province maningi angu-10. So ke nxa uminister bekaba ngu-30 utholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha. Ukunanzelele lakho ngokuthanda ukuthi hayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu kodwa kwezinye indawo basivotele soke wasekhetha kubo nabo.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi oke waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sebeni njani le nto ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa between South Africa ukhifuma foreign yikudakwa lokho yikukhuluma umbhulu lokho abakwenzayo lokho amazimbabwe kuzamele asuke lapho ahamba ayekugcwale e-South Africa ukusukela manje kusiya next year yikukuhlanya lokho abakukhulumayo ngoba uramaphosa bafikile mbalula yibona athi bekhuluma nje emalangeni be isapoti izanu izanu manje uramaphosa beyiqinisa ilokhu zenamakhaya sizayo e-South Africa kubunanga petu wote mupesti maishwezo shwezo kuchira abantu sasafika ukuthi kona kumele ukhipha ama Zimbabwe ukhipha ama foreign bachaze ukuthi wayebizala ngabantu bezimbabwe so lento abayenzayo le ukusimbuluzela le kusimbuluzela le abantu bezimbabwe kumele basuke manje by South Africa yebutswana la wonke amazwe sasadaka ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile asithe simfazwe uhulumende wesigebenga lo okhona manje ufakwe iface ungenelele ngenkana so uhulumende okhethwe ngabantu sifuna ukuthi aphume sifuna kwenza ukhetho olutsha khathele ngalabo abantu laba le South Africa lo Ramaphosa lo file mbalwa sikhathele ngabo ngiyabonga ngakhuluma ngomasenga ngapha kobulawa ephumule emadokini
Studio 7 bantu bezimbabwe lonke jikelele asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumakana kibo kusezambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula angazi ukuthi ulwane ukuluyakwazini ngoba the time izipra force zithatha ilizwe bathi wayecatha emanzini ekhiphela amakhala phandle njengengwe bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekela emanzini akathathe abantu bakhe ahambe wena mugwadi ngini kusemozambique hambo zambe ukhansele emozambique walitshela ukuthi izimbabwe ngemaforeign waliyuropa lo nyaka kuyagcina and ekugcineni kwenu asazi yabalekela ngayo yazi silani ukokuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela ngayo
kum utshelela ke ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami kustudio 7 akuna nto eningi engizayikhuluma into engikhala ngayo ukuthi ke hayi ama-supporters bafanele belandele umthetho ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama-players ama-supporters e-Highlanders angena e-stadium akhahlela kulabanye abantu ezingathi thina ngama-supporters kulama-supporters kulama-sympathizers kulama-members a member can't do that yebo ama-players lawa adlala under protest ma kukhuyukuthi kulento e-wrong eyenzakeleyo siyazi thina kudala suka ne-Highlanders kuze kuyekufa ulokuzeni ukholethi bahlangene ebulawa eHarare kudlala iChibuku trophy yabuya buyiselwa laphana kwadlalwa wrong vele kungafanelanga ukuthi kuye edlalele Rufaro kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa kholethi bahlangene that was in 70s so ke okunye okwenzakalayo esikhaya ibuzwe lelizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone umuntu ongalale ebhuphile eqaphu eqedukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo bona kutata umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini hayi ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo hayi angazi ukuthi basithatha phi isibindi nje singakuthatha ilizwe benzo kwabo thank you
right mina ngikhulumayo ngomfokanhliziyo ngomfokanhliziyo shiwa oh yeah kodwa wethu shiwe ezimbabwe hayi kuzima shiwa abantu sebe tetizizwe balenza ngani ngokwesobhu asongwezisobhu kuphela lokhu ngaso kuhlizwana ngezibongo hawo bakithi sophephela phi inkosi yami hawo bakithi shuwa kuze kube nini shuwa lonyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lonyaka bakithi hayi kodwa asithemba lokuthi kuzalunga asililahle ithemba lokho esilibeka lapho ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kumele kusafika ku-2028 sokulungisa
Studio 7 unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele njani hayi thina siyaphila libingelelwa isithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwa ukuthi izimbabwe kahle singakomnangagwa izimbabwe letho ukuthi singakomnangagwa siyidina family akuseyilizwe sokuwumuzi wakomnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo unkulunkulu uyeza ukhangele konke abayenza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngaphi noma aze izithathe ezigcine ikhanda lenkosi uFaro uFaro naye kwagcina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bezimbabwe bebone umnangagwa lezalo PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangama president bagcobana bagcotshiwe kumele bavuse eyinye futhi 5 years phezu kuhlupheko okungaka bengakhanyi lokuthi isikufisi somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe yimalini uteacher uzahola malini
tokala leyo usengaka khulunu aloko wawaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula mntwana ezimbabu bengafundi kodwa ngegovernment yona leyo uthiwa yi-new dispensation yabomnangagwa abantwana bethu abasafunde emakhaya izischool fees ziyadula so behlulwe yi-health sector bahlulwa yi-education behlulwa yimigwaqo behlulwa yokukhanda amathuba emisebenzi amakhampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mna kula khampani ekhona basebenza ngakuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala fees. Okay, umnangagwa lezanu PF mayifuna ukubusa ngenkani i-5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba i-election sizama ukuvota sabakhipha nge-election bazifaka ngenkani. Okay, inkani yabo le bafuna izifisi isifise ngathi kumbe bona beyizana ukubelieve gawuli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna ukuyenza kuze kuyofika kuphi. Sicela basiphendule khona ntezana ukuthi i-5 years laba ebambe ngenkani beyithathela uChamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona baze impumputhe kodwa babona izwe leli siyabahlula so sicela usiphendule ukuthi bafuna ukwenzani izwe lelo.
Sanibonani ku studio 7 ninjani kodwa abantu bakithi hayi siyayizindaba ka president Mnangagwa ogcoba abantu bangakhiwa bafaka abantu bakhe bezikhundleni ha vele into yabo beke lokho ebisela imigxagxagxa amaxhewu kena la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje amajesphala street alapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenza ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhathi zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa ley hayi laba kunzima la hayi libayikele badle nelamasela amasela ahlale sidla ngoba into zokusela akulanto sizabenza yona ngoba bona bathembe yonke i-security ngeyabo kholo sejohan les
ye ngilele efundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angiboni impela ukuthi kusesekhona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ihamba ecaba ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakhona efakweyo umuntu lwana uzobiselela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le-5th brigade yi cabanga ukuthi into efanayo ngoba i-5th brigade into eyayi ibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe asiyindawo izano kungeke kuvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama-supporters ayo kathi okwenza befoster abantu ukuthi bebala ndele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona ama-supporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi ama-supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela esikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba le ntuthuko abakhohlwe bephinde.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi
+1 202 465 0318. Kwa Kanti chapu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njenge Coca-Cola ngingabala ngapha njengamavire enqola Ngikhonje njanga window mthoba Khonje njanga window mthoba
konje njengu windu umchova ingoma gama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngu 7:30.